Indlela iyakhethwa ngayo kumbe iyasetshenziswayo ukukhetha abazameli ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu, kodwa sokusekugcine nayisazange yabanhle njengalokhu esasikukhangelele, ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele. Njengoba ukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mgceki ukuthi yena abantu uzabathola abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba e-parliament bazasuka ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu, isisiyafike emaphethelweni, yikho kwindlela engazange ibe nhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni, kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi begcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu, and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umongameli we-CCC we-CCC wabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC, abantu babekuthakazelele kakhulu, bazitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wagcina. Kodwa ngendlela osokuyenzekeleke ngayo, ibandla selilomlando omkhulu kakhulu. Yebo, lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling parties iZANU-PF, labanye laba bama-opposition amaphathi la afonyoma sokushiwa ekhethweni abengela amalandela amaningi. Kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno, sokuyikuwina kokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo. Iqiniso elihle, abantu kabasoze behambe beyevota ngendlela ade bephakame ngayo, ngendlela ade bevuke ngayo. Akusela into eba-attractayo or akusela into engareyiza ispiriti sokuvota sibe phezulu. Osokuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile, abantu abasakwazi ukuthi bekhethe bani. Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho mgceki ukuthi bebengakwazi ukuthi uBaba uChamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu-PF endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba?
Kokagandi, into eqinisi yenzakile, abantu bakhethwa ngabantu, kwaba lama-stages ambalwa kule stage ye-nomination lapho abantu abanominethwa khona. Njengoba ngitshile phambilini, kwaba le-stage okwakuthiwa nge-security vetting, umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani. Kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi, yikwini ongakwanisa ukukuyenza, ule input bani ongayifaka elizweni njengoba ukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ukukhaliphi, ufuna umuntu okufundeleyo.